Unkosikazi Nosihle Ndlovu onguye owasungula inhlanganiso le uthe umcimbi lo bawenzele ukuthi bakhuthaze abaphila legciwane ikakhulu abantwana ukuthi nxa bephila legciwane le-HIV bayenelisa ukuphatheka enhlelweni ezehlukeneyo. Unkosikazi Sibulewe Mpofu owe-Positive Living Association of Zimbabwe uthe bakhuthaza abaphila legciwane ukuthi bangafihli isimo sabo njalo bakhuthalele ukuphatheka enhlelweni eziningi ezigabeni zabo.
Inokuvele esiyenzileyo imodeling leyi siyenzele ukuxotha istigma phakathi kwabantu aba-afekthwe yi-HIV labanga-afekthanga HIV ukuthi sibe ndawonye simodele sindawonye sixotha khonaphana ukuthi abantu benxa bekhanyele umuntu o-afekthwe yi-HIV ukuze bengamnineli katshana kodwa bebone singabantu banye.
Osakhulayo ophila legciwane unkosazana Thandolo Nkosi Matete omunye othole umvuzo emincintiswaneni obukhona. Yena ke uthi wabanja igciwane ngo-2011 wahle waqala ukunatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni. Uthe isiphatho abasiphiwa esibhedlela asisihle ngoba bayathethiswa ngabongi.
Ngiqalise ukunatha ama-ARVs ngo-2011. Usuthola ukuphatheka kabi emazibhedlela luba lokusibhanga ukuthi abasiphathi kahle basiharansa sometimes. And then okunye lasezindlini abanye bethu bayakhuluma izinto ezihlukene ukuthi uyathola ukuthi sephiwa inkomisha yakho umngani wakhe khonokha asikuthandi because i-HIV ayithelelwana ngenkomitsho.
Kwelezimbabwe igciwane lengculaza labulala abantu abaningi kakhulu ngesikhathi kungakatholakali amaphilisi lemithi yokwehlisa igciwane emzimbeni kanye lemfundiso yokuthi lanxa usutholakele ule gciwane umuntu ulakho ukuphila okwesikhathi eside nxa engaziphatha kahle lokuthola imithi yama-ARVs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.